uhlelo lolu thina njenge-National People's Party siyaluzwisisa kodwa siluzwisisi. Nxa into zonke zilungile zihlelekile kungela omunye ofuna ukuqila abanye, uhlelo oluhle. Kodwa abantu abathetha uhlelo yibo esingabathembiyo, ukuthi engxenye njeba kulo hlelo olutsha labo engeke belendlela ezintsha zokutshontsha ama-energy. So kunzima ukuthemba, esingakuthembi kakhulu ngabantu bangikhona abaphethe uhlelo, bona abantu be-ZP nabantu be-government yona lekhona ezana.
Mnumzana Ndlovu, lina-ke lulubona njani uhlelo lona?
Ye, okutsho umoyo yindlela basebekubona ngayo. Basebona isela ungawulazi isela ungalikhisa ukubala amazinyo akho lingabe lingeselishosini. Lathi-ke siyisabela izame ngoba ivele igangile yona ihlala-ke iyahezi. Kungenzakala-ke sokulesiposi kasebesikhangele ukuthi bangasisebenzisa. Kodwa-ke nxa kungabona kube lula size sibengani basebefuna ukubuyela sisebenzisa kwesakwenza ngo-2013 njalo kwemikhuvo kwesimisolo. Ikosithi thina sinsisizwe uhlelo luqondile kodwa-ke luya nokuimplimentwa ukuthi kambona uyimplimentayo ngubani. Kufana nokuthuma-ke izilwane ukuthi zihambe zekwena inkomo kumbe zekwena imbuzi.
Mnumzana Moyo, nxa kungehlula-ke ukuthi kusetshenziswe indlela yona le entsha, ubona ungani ukhetho luzohamba njani?
Kunzima ukuthi sithi thina kuzohamba njani, kodwa into ekhona ngezwa bethi bona bazasebenzisa indlela entsha ukurejista ama-voters, bezosetshenziswa indlela endala ekuvoteni. So ngokunjalo loba singakuthandi lokho, singakufisi lokho, kodwa thina njenge-National People's Party sivele senza ibandla lethu sifuna ukungena ekhethweni. Indlela yokukhipha uhulumende ukuthi ungene ekhethweni, indlela yokukhipha uSmith kwakuthi abantu bahambe kumavoti, indlela yokukhipha uMgabe lezami ukuthi abantu bahambe kumavoti. Loba kusetshenziswe yiphi indlela, loba kusetshenziswe yiphi indlela, abantu behambe beyerejista kokuqala njengoba kuphinde voters roll endala izachithwa kuqaliswe kutsha. Sikhalela abatsha kakhulu, thina sithembele kwabatsha abazele ngo-2000 ukukwanisa ukuvota la. So sithi abahambe beyerejista bavote, loba kusetshenziswe liphi uhlelo, lobo oludala lobo olutsha. Okukate lezi namba ukuthi zibe nkulu, inamba zingaba nkulu kunzima kulo ofuna ukuntshontsha ukuthi bekutshontshe wonke amavoti.
Mnumzana Ndlovu, sizwa kuthiwa ibandla lenu nxa kuyikuthi uhlelo lolu aluphumelelanga alisozolingena ukukhetho, liqiniso yini?
Ya, njengebandla singeke singene ekhethweni esilubona ukuthi-ke kalusozolu lese utshintshe lukhetho nje olokuthi sisebenzisane embusweni siyigedlise ibe klini ukuthi wenzane okuyininzi nxa lokho yakwenza ngo-2013 thina soze sikuvume khonalokho. Kodwa-ke asineke sithi sasethi kuzenza ama-contraception sikunhlanganiso yeqosi, sikunhlanganiso yemera njalo kuyenhlanganiso yesadik, inhlanganiso ye-AU namanye amazwe, sikwenza nje i-contraception wisely. Kodwa-ke sikutshoyo ukuthi hhayi kungena ekhethweni usiyazivokuphela silahele usikhangele kakusenzi nalolu. Ukungena kwesekhethweni ikubona ukuthi ama-reforms zonke ayenzakale kude, ikubona ukuthi ukhetho luzaba ngolukhululekileyo ukuthi luzaba lusinto, hhathi ukhetho lokujezisa izanu ukhenzani wini-election yona iqeli benzela.
Mnumzana Moyo, sizwa uhulumende esithi yena kuzasetshenziswa indlela le entsha ukubhalisa abantu i-registration, kodwa nxa sekuvotwa kusetshenziswa indlela yakudala. Libona njani lina khona?
Kuyindlela engacaciyo ngoba lokhu kufana lomuntu osebopha idonki lenkomo ehlanganisa. Bekumele bakhethe nxa bengabe iredi nto bengalungela ukuthi basebenzise uhlelo olutsha. Abasebenzise lolu oludala oluvele lusenziwa ngumuntu wonke. Nxa sebezimisele ukuthi basebenzise olutsha, secele kolutsha. Kodwa into ethina esiyibonayo njenge-National People's Party ukuthi izalo ayisoze yavuma ukuthi ilungise zonke lezi. Uvotiwe ngo-2008 indlela le endala ikhona yadliwa izandla. Uyakhumbula ukuthi umogemjanrayo wadla umgazi ku-first round. Into eqakathekileyo ukuthi abantu bona ababangafuni uhulumende okhona bazimisele, sibenze bekholwe ekuthini behambe bebhalisa bevota. Abantu abaningi abatsha balengqobe ukuthi bebhalisa bavote.
Mnumzana Ndlovu, isikhathi yiso sesidliwe nguMangoye, ungathi fahla usiphe imbono yakho ngalokho okukhulunywe ngumnumzana Moyo.
Kuqondile, kumele-ke njengamabandla e-opposition targeted kakhulu amanye voters ngale sitho kwaMoyo. Inkontroleli abantwana abangaze bavote abazabe sebenzisa iPA noma kodwa. Mina ngitargetede bona labo ngalokhu liqinisa ukuthi abantu kumele behambe ngokuningi ukuyavota. Izolo eZimbabwe lileyo abantu abayi 13 million kodwa kuhlala bevota abantu abayi 2 million. Kanti ngitshela ukuthi abadala ba 35 million or 16 million kumele bavote.